Soko izika disenda bago VOA Ndebele.
Mugela emoyeni ngomgqibelo mhlaka 23 kuSivandlela 2021 ngontungamile inkomo endabeni zethu lamhlanje.
We must mask up, wearing our masks properly at all times, covering the nose and mouth.
Umongameli Emmerson Mnangagwa uthi ilizwe lizathola ijekiseni yokwelapha umkhuhlane we-COVID-19 kungekudala, njalo uthi abezempilakahle yibo abazahlatshwa kuqala.
Lokhu kuyatshengisa ukuthi umkhuhlane ungabona usuthatha labantu abaphezulu khona ngalabanjeni, laphandle lapha konke kungakhethi, uyabe usukhona indawo yonke. Lapha esiphuma khona lapha ngesikhathi sekhefu, lapho umkhuhlane osuke wazalela khona, lapha abantu sokuvulwa amabhoda.
Amabandla ezombusazwe anti kulusizi ukuthi liyanda inani lababulawa yi-coronavirus kulezi nsuku, okugoqela iziphathamandla zikahulumende labake baba iziphathamandla. Silohlelo njalo lemaphandleni olwabesifazana kanye lohlelo liphuma lendaba. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Umongameli Emmerson Mnangagwa uthi ilizwe lizathola ijekiseni yokwelapha umkhuhlane we-COVID-19 maduze, njalo uthi abezempilakahle yibo abazahlatshwa kuqala. Kumbiko awethu lenamuhla, uMnangagwa uthe leZimbabwe liphakathi kokukhulumisana lamazwe alungisa amajekiseni la, njalo uthe ingcweti kwezempilakahle zizacebisa uhulumende kungekudala ukuthi yiphi ijekiseni amele ayithenge. Umnangagwa ukuze abantu abenza amadili leminye imibuthano esithi kumele bachiyane lakho lokhu ngoba bememethekisa umkhuhlane we-coronavirus wona obulale abantu abangamachumi amane lanhlanu izolo 45. Aba banje umkhuhlane lo bangamakhulu phose amahlanu 476. Lokhu kukweze inani labantu asebebanjwe i-coronavirus eZimbabwe laya phezu kwenkulungwane ezingamachumi amathathu 30,523. Asebebhubhile bonke sebefika phose inkulungwane 962. Abantu ababhubhe kuliviki bagoqela abaphathintambo bakahulumende abathathu, abathi unkosikazi Eleni Gwaradzimba, umnumzana Sibusiso Moyo lomnumzana Biggie Matiza, yena obhubhe izolo. Bakhona njalo abake baba iziphathamandla zikahulumende abagoqela umnumzana Enias Chigwedere lomnumzana Paraza Izimondi abaphubhe izolo. Umnangagwa uthe uqakathekile ukuthi abantu baqhubeke bezivikela ngokugqoka amamaski ngendlela eqondileyo kanye lokuhlanzeka.
We must mask up, wearing our masks properly at all times, covering the nose and mouth. We must stay at home, only leaving our homes when it is absolutely necessary.
Kumele sigqoke amamaski ethu ngendlela eqondileyo ngaso sonke isikhathi, sivale amakhala lomlomo. Kumele sihlale ngekhaya njalo siphume kuphela nxa kulesizathu esiqinileyo. Kumele sihlanzeke ngesikhathi sonke njalo singaminyani, asichiyaneni lokuya emcimbini.
We must stop going to private parties and gatherings.
Lo ngumongameli Emmerson Mnangagwa ekhuluma kumabonakude we-ZTV namuhla. Kusenjalo amabandla ezombusazwe achiyeneyo athi kulusizi kakhulu ukuthi liyanda inani labantu ababulawa yi-coronavirus kulezinsuku abagoqela iziphathamandla zikahulumende lalabo abake baba iziphathamandla. Sixoxele lunga lezano PF umnumzana Believe Kaule.
Lokhu kuyatshengisa ukuthi umkhuhlane ungabona usuthatha labantu abaphezulu khona ngale banjeni laphandle lapha konke kungakhethi uyabe usukhona indawo yonke. Lapho esiphuma khona lapha ngesikhathi sekhefu lapho umkhuhlane osuke wazivalela khona lapha abantu sokuvulwa amabhoda abantu sebengena nje phakathi kwelizwe abanye bephuma. Abanye njalo kunjalo kungena abantu abalemkhuhlane labanye abalemkhuhlane ngoba abantu kade befeka ama COVID certificates bebesenza lokwana komkokotela lo muntu olomkhuhlane ubebhadale nikwa yonke indawo ngabe amazwena lade kwenza khonokho yiko kuze kwabangela kakhulu umkhuhlane lo uzalela lesilokudana kakhulu ukuthi umumo lo awumanga kusho kwakathesi.
Bakhona abathi ukubhubha buthumuthumu kwabantu lokhu kuveza sobala ukuthi umumo kawumanga kuhle ezibhedlela. Ungathini ngalokho?
Ngabantu abalahlekileyo labo enkomo i-corona kayila sibhedlela ma i-corona kayila sibhedlela mthanda ukuthi ngitsho njalo i-corona ayila sibhedlela isibhedlela se-corona ngumuzi womuntu lapha ahlala khona yena isibhedlela sakhe ngoba khangela kade singomo abantu abanengi ukuthi abarecoverayo ama-recoveries analawo aba 90 something percent abantu bonke abasilayo bangathi basemakhaya abo awula muntu osilayo esibhedlela abantu bonke basemakhaya umuthi inkomo akula muthi okwelapha i-corona so singakhulumi isibhedlela kungala muntu okwelapha i-corona. Ngalokho kuthi akulo muntu okwelapha i-corona ngabe sikhuluma ngesibhedlela. Isibhedlela ye siyakhuluma ngesibhedlela ngemiyi imkhuhlane leyi ukuthi yabe sokubambile nqanye la unqa ule corona. Ngoba i-corona yona kayelapheka inkomo. Iqiniso leli likhona. I-corona kulendlela yokufinyeza ulaka lwayo nxa isingeni emzimbeni womuntu ukuthi ingakulimazi kuphela kuthundubeza khonoko. Kodwa ke i-corona kayila muntu okwelapha. So isibhedlela sizichiyeni phandle izibhedlela. Izibhedlela umuzo omunye lomunye lapha ahlala khona izisibhedlela ngoba umunye lomunye umele azigcine endaweni yakhe lapha ahlala khona azivikele endaweni yakhe lapha ahlala khona yiyo kuphela umuthi wekorona ngoba imuthi wekorona yikuvikela.
Umnumzana Believe Kaule ngowebandla lezano PF. Sixoxe njalo lomsekeli wesikhulumeli se-MDC Alliance umnumzana Felix Magalela Mafasfanda.
Siyabakhalela bonke abachiye izihlobo zabo ngenxa yokuthi imfa ayila mingcele. Kungaba labanye abantu ababona ukuthi omunye umuntu engafa lingazwanani ngezepolitiki ubusuthaba usithi toko hayi thina abantu be-MDC sidinga lezo. Siyabakhalela bonke. Into eqakathekileyo yikuthi abantu bafanele balandele imigoqo efakwa yi-World Health Organization. Kodwa ke siyamangala kakhulu ukuthi iziphathamandla zezanu neziphathamandla e-government yezanu PF bayakhuluma befundisa abantu bona bengenzi. Siyakwazi ukuthi mhlaka first January 2021 lamajaha abotshwayo embare. Kodwa sike sinanzelela sicubungula sabona ukuthi izanu PF abakhulu bangkhona baba lamaphathi lamadili emahoteleni lezimfeni abahloniphi imigoqo efakwa nguhulumende wabo njalo le World Health Organization.
Kukhona elingakuxwayisa
laba babusayo lababusi bazabusa amangcwaba na? Ngoba siyabona irate ebakhona ukubhubha kwabantu sokwedlula amajuma amahlanu siyamathuma ayisikhombisa 7 to 8 deaths every day. Yikho ke sibona ngani uhulumende engathathi umkhuhlane lo kungani yize umkhuhlane ofanana le-influenza ka 1815 noma 1915 liyane e-Fraser eyaqeda abantu ngezikhathi after the World War II. Ikho mahlabezulu asinanzelelenini ukuthi umkhuhlane lo uzaqeda abantu abalezikhundla lamandla ngoba akula muntu obasupervisayo, akula muntu obabophayo, akula muntu obanqabelayo ukwenza amadili lemshado lamaphathi.
Umnumzana Felix Magalela Mafaspanda ngumsekeli wesikhulumeli se-MDC Alliance. Lanxa lisanda inani lababulawa yi-COVID-19 mihla ngemihla, abanye babikwa besawutshaya indiva lomkhuhlane. Sixoxele sakhamuzi sakomangubo ePlumtree umnumzana Nico Ndebele.
Noma ukuthi abatshela abanye usithi iCorona nasi yabulala, uzomuntu uyakhona ukutshela sithi hayi yabulala ubani, yabulala ubani, ubatshela ukuthi yabulala ubani iCorona yakhona naleyo. Nasemasontweni abantu bayahamba uzabethi savulelwa, abafuni ukugqoka namamaski, abagqoka amamaski, bathi amamaski asebenza uze umuntu ekutshele sithi izinto ngabantu abathengayo laba. Njalo la mapholisa ake fika bengifisa ukuthi ngebe abuya mpela esigabeni sethu ezobona into eyenzakalayo, ngoba abantu bayahamba emachurchi uzabethi bavulelwa khonapho. Umubatshela usithi wena iCovid iyabulala, ibulela abantu abangaka, ibulela abantu abangaka, uze utshele sithi ayikho into enjalo, into ezibhalayo nje kuphela. Mina bengifisa isaphela ukuthi abantu beke ngapha ePlumtree bebuye la uhulumente kethumela abantu ezofundisa abantu ngapha, ngoba abantu abayazi ukuthi umkhuhlane lo uyabulala ngapha kithi komangubo mpela. Hayi sithole nzima ngabantu abangafuni ukulalela. Umusisa eZimbabwe kuta kufa ama 54 wena ubusuzitshela ukuthi akula mkhuhlane, angazi ukuthi uyabuthembeni.
Kukhona ongakucebisa baba Ndebele?
Bantu basekhaya, asiboneni umkhuhlane uyabulala mpela, ukhona umkhuhlane. Njalo bemfisa ukuthi abantu benze i-social distance, begqoke amamaski, bewatch izandla, umungela sepa usebenzisa umlotha, ngoba ukufa lokhu kukhona. I-AIDS yathi iqalisa kanje abantu besithi hhayi akuna into enjalo, kodwa ekugcineni bagcine bekubona ukuthi hhayi i-AIDS ikhona. Le corona ikhona bantu bakithi baseZimbabwe, ikhona iyabulala. Njengoba lisizwa kusifo abantu abaphezulu, wena iza kuthiya ngaphi?
Uyatsho ukuthi abantu basahamba lasemasontweni lanxa nje kwakhulunywa ukuthi kungahanjwa. Emabhawa khona kuminjani, bayanatha yini abantu?
Hayi emabhawa abantu abatholakali impela, akuthule impela. Into esikhala ngayo le ngane lezi zethu lezi zidlala amabhora nomuntu uyabakhuza, ayaya bakuphendula intando yabo. Besifisa impela, ngifisa ukuthi labazali sibambisaneni, ngoba into elinzima kakhulu bakithi, inzima sibili. Ngikhala nge-social distance. Social distance impela kumele ibe khona, but kathesi umkhuhlane lo awusafani njengakuqala, ohlala lomunye elawo ungakungeni, owamanje sokungena masinya.
Umnumzana Nico Ndebele isakhamuzi sakomangubo ePlumtree. Umsekeli kamongameli we-MDC Alliance umnumzana Tendai Biti uvikwa eke wabotshwa ngamapholisa eKaroi namuhla, kodwa waphanga wakhululwa engaziswanga ukuthi ubebotshelweni. Inhlanganiso yamagqwetha iZimbabwe Lawyers for Human Rights ithi uBiti uyazise ukuba useke wamukela imbiko yokumethusela ngokufa. Ithi uBiti uke watshayelwa ucingo ngumuntu othe igama lakhe ngugakantshwe, bakhulumisana kubi, umuntu lo esithi kungani uBiti echothoza indlela uhulumende aphatha ngayo umkhuhlane we-COVID-19. Sehlulekile ukukhuluma lesikhulumeli samapholisa umnumzana Paul Nyati.
Lamlela ntwandwe, lamlela ntwandwe, lamlela lamlelwa
mashweshwe
lamela namba wakho wembula
kweze maphandleni izakhamizi ezansi emandebeleni zithi izulu elichitheka mihla ngemihla selibulele izilimo kule zulu lesiphepho njalo esibizwa ngokuthi Cyclone Eloise elikhangelelwe ukuna kulumango lengeze umonakalo ovele usukhona. Kubika uAlbert Ncube.
Izanuse zomumo umkhathi kuleli zithi isiphepho sezulu leCyclone Eloise sikhangelelwe ukufika esigabeni seMatabeleland South kulimpelasonto njalo leli zulu likhangelelwe ukuthi liza kuna ngamandla okuzadala ukugcwala kwemfula njalo lidilize izindlu liwise lesihlahla. Kungakhozulu sekhuthazwe ukuba zivikele ngaleso sikhathi njalo engalinga chapha izifula ezigcweleyo. Umnumzana Love Moncube sakhamuzi seMadobo uthi bahlalele evalweni ngembiko yale cyclone.
Indaba yecyclone le sizwayo iyasethusa ngoba phansi ngendlela vele kumanzi ngakhona siba lovalo lokuthi enganetha ngendlela ekhulunywa ngakhona ingawisa izindlu ngakhukhula emasimini siyesabela ezilimini esizilimileyo ukuthi ingakhukhula indlala engasihlasela ma izikhukhula zecyclone zingangena phakathi kwendawo.
Uncube uthi izulu seliliningi kakhulu bazokuphazamisa izilimo zabo emasimini njalo lesi siphepho silakho ukukhukhula izilimo.
Izulu linile ledlulisa okungangokuthi emasimini amabele abo so ma nginanzelela ngibona ngani sikhangelele indlala enkulu kakhulu. Nevamayini badala besithi indlala yezinono ingcono yebo ngokuzodobha lokuyana kodwa-ke okuningi ngibona ngazathi ngamandla azafikela emoyeni uhlungu lokhu esikubonayo inyaka sekuqede nzima sifinta singena phezu kobunzima esikukhangeleyo nevamayini abantu besifikeka kangcono kodwa asibona.
Esigabeni sentalale eGwanda South umnumzana Brighton Nare uthi abanye bazafuna ukusiya ngomhlabathi walapho abalime khona.
Lo nyaka izulu liyana sibilokuzwayo izulu linile sibilokokuthi abanye sibili abasendaweni ezingane ziwuchebechebe hayi sebekhala sibili amabele sebomvu okungayenziyo sibilokokuthi hayi sofuna ngabathola uncedo lwama-fertilizer kumbe ngabafaka umquba but hayi lo nyaka sibilo kwabanye kungcono kwabanye hayi sekukubi kuya ngezindawo abanye sisendaweni ezihomileyo abanye sisendaweni ezingamachebechebe but hayi okusayo ukuthi hayi lo nyaka abanye bazavuna abanye abasosa.
Umnumzana Gabriel Lupondo isakhamuzi semawane phansi kwenduna unhlamba uthi isimo sibe emasimini.
Besikhali ukuthi njengoba izulu lisina engxenye abantu bazathola siyesekile ukukhala manje nanko-ke amabele sebomvu amabele setotile izulu liningi lokhu lisina ukuthi kuzaphetha njani kasisakwazi bese sikhangelele ukuthi hayi umnyaka omutsha lowo hayi kuzaba ngcono ngoba lowo uyabe usiqalise kuhle izulu lisina kodwa yeyi izulu lakhona selibe seliningi kakhulu.
Ngaphandle kwedubo lezulu eliningi ingcwethe ebona ngezokulima ezansi emandebeleni kugatsha lokarhulumente le-agritex umnumzana Mkhunjulelwa Ndlovu ubeke kuliviki ukuthi abalimi babhekane njalo lodubo lomgogoyi esihlasele umumbu kodwa kunzima ukuyibulala ngemithi ngenxa yezulu elina njalo nje. Othaphethe isihlalo somqondiso wesabelo sezansi emandebeleni umnumzana Peter Mahlathini uthi kwezinye indawo kulesi sabelo ezifana leinsiza kuzafunakala indizamtshina zokuhlenga uzulu xa isekulona ingabuya ngamandla. Umbiko okhishwe ngumahlathini uveza njalo ukuthi kulo dubo lokusilela kwezimota kanye lamafutha azo lokudla uze wasize labo abangehlelwa ingozi. Ngimele umsakazi we-Studio 7 ngisemajawundeni eGwanda ngu-Albert Ncube.
Siyabonga Albert, singene kuhlelo lwabesifazana.
Siyalamukela kweziphathelane labesifazana lilami uSithandekile Mhlanga. Lamhla sixoxa lo nkosikazi Barbara Tanyanyiwa. Isikhulumeli sogatsha lwabesifazana kubandlale MDC Alliance sicubungula ibandla lakhe elithi ukuhlukuluzwa kwabantu elizweni.
Siyabonga kakhulu sithandekile sikhathazekile kakhulu njengogaja labo mama lo MDC Alliance ukubotshwa okwenzwa abakhokheli bethu ukubotshwa okwenzwa intsha lokubotshwa okwenzwa abantu abajene nje ama journalist le civic society abantu nje abazama ukuthi bakhulume kumbe baphikisane lohulumende sibona behlukuluzwa bejikwa emajele kungelacala abalidalileyo singakhangela ukubotshwa kukahopoch ngono ujob scala lofadza imahere abetheswa icala lokuthi abaqamba amanga ayisibo futhi ababhalayo izinto zona abanye bakhona babeyenze lokho okuthiwa khona ukutwitter indaba eyabivele iphumile iplazi iconstitution yeZimbabwe iyavumela ukuthi abantu bakhulume izinto abazifunayo leto sithi ngiyayi freedom of speech and nxa zikhangela futhi uhulumende esesebenzisa khonoku kungamacala okuncane khonoku kumbe asebenzise khonoku kumthethwanyana okokuncindezela okunjengokwe-COVID ukuthi babophe kumbe bathulise abantu abaphikisayo ngokubaphosela emajele amajele akhona vele egcwele engani bayenza ngabomo sithandekile ukuthi babavalele ukwenza ukuthi baphumise bele-COVID yona leyo akula moyo omubi odlula wona lowo ngoba babecabanga ukuthi phela ibandla leli selifile kodwa kukhanya hatshi selivuke ngamandla abantu belokho benethemba ku-MDC Alliance ufadza imahere isikhulumeli se-MDC uphume eselegcikwane lele le-COVID-19 esichasisa ukuthi umumo osemajele awumnandanga awumama abala dignity omama abaphathwanga kuhle abala zinto zokusebenzisa nxa besesikhathini lapha bayabehlezi khona kungcolile ama-toilets akhona kalamanzi kaflashwa lo abantu basemajele labo bangabantu balamalungelo abo
sesikhangela lokwenzakala nge-COVID-19 ukuthi abanye abathengisayo impahla labazama ukuziphandela abangeke benelisa ukwenza lokho kwenzela ukwenqabela iCOVID-19 kodwa azikho ezinye inhlelo zokuthi bezuze ukudla amanzi lokunye okungenza ukuthi bengasabalala indawo zonke bekudinga
lokho okutshengisa ukuthi abantu sebepika begqoke ezabo sithandekile njalo sibona uhulumende wavala like izinto okokuthengisa esithi informal sector eyiyo phela emkoka eyiyo phela ebambe ilizwe leZimbabwe singakhangela abantu abasebenzayo besithi abakwi-formal sector balutshwane about 5% 95% baku-informal ngakho nxa uhulumende esithi bengasathengisi khona kuyikho okuletha ukudla ematafuleni abantu uhulumende wayimela abanikele ukuthiwa yi-cushion ungakhayela kwamanye amazwe njengase-UK akazange befake i-lockdown kuphela bengazange befake ama-safety nets abangasebenziwe bayanikwa imali abalama-business amancane banikwa imali ukuthi baqalise ama-business abo abantu abasebenzayo besezindlini balokhu behola eZimbabwe asikuboni lokho kusenzakala kumbe amapholisa ayabopha umuntu ukuthi kagqokanga imask bayemphosela ejele ejele yakhona kulabantu futhi abangela ama-mask and akula social distancing angamishwa uNkulunkulu angangenela akusenzuku zatshwala nje abantu ungabe lokho bebahlokoza ngelinye ilanga abantu bazahlamuka ngoba sikwazi ukuthi amandla asebantwini ngiyabonga
leyo bekuyingxoxo lo nkosikazi Barbara Thanyaniwa isikhulumeli sogatsha lwabesifazana kubandla le-MDC Alliance asidibaneni njalo ngomgqibelo ozayo uhlelo olufanayo oluphathelane labesifazana lizwe ukuthi siliphatheleni okutsha lilami osithandekile Mhlanga ngikho napha e-Washington DC
Siyabonga sithandekile siziqhibe ngohlelo liphuma lendaba
lingalitshona njani izilukandaba sidibana njalo kuhlelo liphumba lendaba lithone lendaba. Igama lami ngoChris Gande. Lamhlanje kuhlelo lwethu siqoqa lentatheli zindaba. Umxolisi Ncube osebenza eSouth Africa sihlaziya udaba legciwane lecoronavirus kulelo lizwe okuthiwa kulomkhakha omutsha waleli gciwane olobukhali njalo omemetheka lula. Sokubhubhe abantu abafika phose inkulungwane ezingamachumi amane 39,501 kwele South Africa. Kodwa kuyona le iviki ingcwethi zempilakahle zithi inani labathola leli gciwane belisehla kancane. Qala ngiyakwamukela uhlelo mnumzane.
Ngiyabonga kakhulu.
Ungasitshela ukuthi umumo unjani kweze COVID-19 lapha? Sibona ngani amanani ayehla. Kutsho ukuthi abantu sebelandela na isiqondiso zokumisa ukumemetheka kwegciwane le-coronavirus?
Kuliqiniso ukuthi amanani e-COVID ayehla, ikakhulu nxa siqhathanisa lamaviki ambalwa adlulileyo lapho besithola abantu abafika bo 21,000, 22,000, inifiki bisidlalela kubo 20 something thousand. Kodwa kulezi suku amafika asesithi 12,000 ngolunye usuku, 13,000 ngolunye usuku, kanti izolo babe around 11,000. Okutshengisa ukuthi imizamo kahulumende yokuvikela lesi sigameko iyasebenza, yikho amanani esehla kangaka.
Siyabona ukubana utshwala alusathengiswa endaweni eziningi. Kuyanceda yini khonokho, njalo kunceda njani utshwala lugcina lusenzana abantu?
Utshwala abusathengiswa, lokho kwangena ku-level 3. Uhulumende wahle wathena utshwala kabuhle buvalwe zonke indawo lapho buthengiswa khona. Yebo, bakhona abantu abangamahlongandlebe ababevele bebufihlile kumbe ababukhipha ngangudlu ukuthi babuthengise, kodwa ngenxa yokuthi babuthengisa becatshile, lalabo ababuphuzayo babuphuza becatshile. Kungakho akufiki kulesiyanisiki izinga bese selibone lokuthi abantu sebephokuphuza noma kuphi, beqeda lapho bangaziphathika kahle, begcine sebelahla amamaski, abanye ngabalwayo begcine sebesigwazana kumbe belimazana behanjiswe ezibhedlela. Ukuvala kotshwala nxa uhulumende yena ekhuluma kuncede kakhulu ekuthini izibhedlela ezikhona sezibhekane kuphela labantu ababuya begula i-COVID. Kukanti ngalesiyana isikhathi utshwala bevuliwe, abantu bebehamba ezibhedlela bengabagwaziweyo, abanye belimele, abanye benza ama-accident, abanye betshayiswe izimota, bedakiwe. Kungakho uhulumende uthi yena langesikhathi sekhefu kube kulutshwana kakhulu ukuthi kube labantu ababuya ezibhedlela begwaziwe kumbe bedutshuliwe kumbe njalo betshayiswe izimoto, okutsho ukuthi imisebenzi kahulumende kumbe ithi imizamo kahulumende ngokuvala kwakhe utshwala isizile kakhulu.
Okokugcina, ungavalelisa abalaleli?
Ngiyabonga kakhulu, lisale kahle balaleli.
Lo-ke umxolisi Ncube ngithathele izindaba ebesixoxelayo uhlelo liphuma lendaba lithone lendaba. Igama lami nguChris Gande, asidibaneni njalo ngeviki ezayo. Bilali.
Siyabonga Chris. Yizwisa kuphela leyo yemokisa. Sizigqibe ngokukhangela ebezihamba phambili. Umongameli Emmerson Mnangagwa uthi ilizwe lizathola ijekiseni yokwelapha umkhuhlane we-COVID-19 kungekudala, njalo uthi abezempilakahle yibo abazahlatshwa kuqala. Amabandla ezombusazwe athi kulusizi ukuthi liyanda inani lababulawa yi-coronavirus kulezi nsuku, abagoqela iziphathamandla zikahulumente. lubizwe njalo uhlelo lwemaphandleni olwabesifazana kanye lohlelo liphuma lendaba. Kwanele Mthwakazi olivalelisayo, Ntungamilinkomo.